Ekwethuleni wakhe umbiko oqakathekileyo owe-State of the Nation namhlanje emsakazweni kamabonakude owe-ZTV, umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze amabandla aphikisayo njengabathengisi njalo beyibo ababuyisela muva intuthuko yeZimbabwe. Act 1, Mnangagwa text. Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi akulalutho alukhulumileyo umongameli useyehluleke ukubusa kasuke embusweni.
Esithanda ukutsho ukuthi uEmmerson Mnangagwa akulanto ayikhulumileyo ekuseni ku-address yakhe. Esingakutsho ukuthi yena lezan PF yakhe sebeyehlulekile ukubusa. Ilizwe lifile, akulamali, akulalutho, abantu bayalamba, izibhedlela zisebenzi, abantu bayabotshwa nje ngenxa yohulumende wakho ocuka, uhulumende obulala abantu, uhulumende ohlukumeza abantu. So thina njenge-MRP sithi hayi kathiye sokumehlulile. Afisa amacala akhe wonke awenzayo kusukusela kumacala egugu.
Isikhulumi se-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uthi inkulumo kamongameli bayayamukela kodwa ayila sisombululo somkhuhlane we-COVID-19.
Kodwa nayi phela inkinga ukuthi sengiyazame ukuthi ngibone ukuthi sizokuthola kanjani especially inhlala kahle. Akulahlelwe ngilubonayo ukuthi umongameli uthi sokuzoyenzeka kanje akukho engikubonayo. So ukuthi ngabe ngumbuthi njoba nayo iCovid ikhona ngizozama ukuthi abadala 18 kusiya phezulu ngeviki $10, abancane 18 kusiya phansi $20 ngeviki, ngabe sithi luhlelo phela lwenhlala kahle le lokuthi kube nokuthula nakho konke, ngoba konke lokhu nje kubangelwa yiyole ukuthi abantu basedubeni nje olungakhulumekiyo. Bengifisa namba labantu laba ukuthi abayathathwa ngasebusuku bayotshaywa bahlukumezwe. Ake kume lokho bakithi, ake kume, sengathi umongameli ngakufakela amehlo lokho abone ukuthi kwenziwa ngabo bani. Abese bavalela bona bona abantu ejele.
Isikhulumi se-MDC Alliance umnumzana Swithenji Rhodes uthi inkulumo kamongameli kayakhi lizwe ngeyokudiliza.
Iyo phela inkulumo evele emuntwini oko wabiza amaNdebele, abantu besiNdebele nesithi ngamahuhu. Okwakathesi usesithi abantu abakhuthaza uhulumende ukuthi kungabi lokusela phakathi kwahulumende ayobathi ngama-dark forces. Ukuthi dark forces ngabe usitsho ukuthi abantu abala amadlozi amabi, kumbe abantu abalezinhliziyo ezimbi, kumbe abantu abasetshenziswa ngosathane. So zananzelela ukuthi inkulumo le vele kayakhi lizwe, inkulumo eyokubulala, inkulumo eyokudiliza, inkulumo evele etshengisa ukuthi ivela emuntwini owayekhona ekhokhela amabutho ombhuqazwe.
Umongameli Mnangagwa kwenkulumo yakhe ukhuthaze uZulu ukuba abambane amelane lalabo abaphambana lentuthuko yelizwe abenza imisebenzi yenkohlakalo. Umnangagwa uchaze ukuba intuthuko lokungahlaliseki kwelizwe kuphazamiswa ngamabandla ezombuso aphikisayo, umkhuhlane we-COVID-19, ukuguquka komumo womkhathi kanye lezijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe. Wathi uhulumende wakhe uphakathi kokubumba imithetho ezakwenza ukuba kube lokubusa okuqotho. Iningi lithi umbiko kamongameli owe-State of the Nation address kawutsho lutho, nankuphela wathi engena embusweni ngomnyaka ka-2017 ngemva kokuhluthunela umoya uRobert Mugabe intambo zombuso encediswa libutho, wethembisa ukuba uzabusa ngcono kulo moya uMgabe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.